umhlangano walamuhla ubungo ngwezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza kuward 1 esibiza sithi kuse-CBD. Impumelelo ye-survey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ikanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzile khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso, ama-vending bays emalokishini akhona, ungahamba kubosokusile kodwa abantu bafuna ukubuya etown. Njalo i-ward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke, ngithi uBulawayo wonke. Thokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asecure ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechayisa bethwale futhi imali laliya bebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi, because abantu abaningi abathengisayo ngomama, so izinto zabo bese zibuya nzima, ikakhulu imali ezizivela kubo South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu asekade sebebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawa baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathelwe izinto, akula way yokuthi umuntu anerikhave izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali kakhulu. Njalo isurvey iyakhangela le nto ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program atisenzakala okuthiwa i-informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54%, kodwa abanye bade besethi bona ama-cues made kakhulu utsho ukuthi baluza i-business. Into ezinjengazana lezo nje.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abazisebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asiluqalisanga kathesi, siluqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba ku-ward 28 e-Cadro Park, saku-ward 20 eNkulumane, kathe sibe siku-ward 1 esiku-CPD. The next month sebe sesiya kwenye i-ward. Injongo yokuthi sikhangele ama-informal traders, sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo, hhayi.